sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ngenjabulo enkulu emsakazweni owe Studio 7 ngesonto mhla ka 26 kuZibandlela 2025 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje. Kambe kuyini iningi elingakukhangelela emhlabeni jikelele kumbuso kamongameli Donald Trump weMelika osanda ukugcotshwa?
I-America imali esichithile ezimpini leIsrael neHamas, Ukraine neRussia iningi kakhulu. Uyabona ungathi kudlaliswe imali.
Silengxoxo lomculi weHouse uDJ Sintu Sabantu ephethe idlalade lakhe elitsha elilesihloko esithi Ziyabuya eGoli. Zonke lezi ndaba lezi phathelane labatsha, amasiko, ezokholo ziyalandela. Ukulandela ukugcotshwa kukamnumzana Donald Trump ngomvulo odluleyo ukuthi abe ngumongameli, sicubungula ukuthi engaphatha njani udaba lwezimpi emhlabeni jikelele. Silengcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Zenzo Nkomo okhuluma ezimele.
Nakhona ke futhi lokhu okwase Syria njengombani umbuso kaSadadu uwile nje wathathwa ngamavukela mbuso, akusoze kube lula ukuthi athi akasoza ngenele, ngoba okukhona ngeSyria ukuthi akukacaci ukuthi laba abathetheyo bazoliphatha kanjani ilizwe, ubudlelwano babo neIsrael buzoba njani. Njengombani sibona iIsrael lokhu iqhubeke njalo inqunquta amaPalestine laphana, nanokuthi manje siyayibona iIsrael ingenile lapha eSyria bidliza kwasani. Angikholwa ukuthi ababusi abangenayo bazothula nje bakubukele lokho. Uma ke bengakubukelanga sibe sisithi thina bazokwenzani. Abangakwenza ke mhlawumbe ukuthi bakhulumisane na Israel. Abangakwenza ukuthi mhlawumbe nabo bathathe induku babhekane nayo ngqo uIsrael mayizobe lokho iqhubekile ibahlukumeza. Kusenzima ke ukusho ukuthi kahle kahle yini uDonald Trump azayenza, ngoba akusinto nje yeSyria nje kuphela, iziningi izimpi ezikhona kuleyana ingxenye yomhlaba ezithinta kakhulu iAmerica. Esizafuna ukuthi sibone ukuthi uDonald Trump uma esebusa yena uzokwenza njani ngazo lezi zinto, ngoba ezinye zakhona umgqugquzeli wazo ukuthi sizibone zilokhu ziqhubeka siyaphambili ugqugquzelwa yiAmerica. Okufanele ukuthi ke sithi thina kuDonald Trump uma esebusa kacace engafihli induku emqubeni, aphumele echathalazini akuveze ukuthi yena konke lokho oqhubekayo uza kuqeda ngayiphi indlela na.
Sesikhangela ezinye izimpi emhlabeni jikelele, ubona ingani umnumzana Trump uzasiphatha njani?
Sincubungula simbuyisele emuva. Azange asibonise yena ukuba yindoda ethanda izimpi. Into abonisa yona ngumuntu kakhulukazi eyothanda ezomnotho ukusimamisa izwe lakhe laseAmerica. Yikho nje futhi sibona laphana esiba ethi yena ama-BRICS countries uzowaphanisha kakhulu nxa engekela ukusebenzisa idola lakhe besebenzise imali zabo. Uzobaphanisha kakhulu kwezomnotho. Simbona ke eyiloyo muntu ogxile kakhulu ekwenzeni ngcono isimo sezwe lakhe iAmerica, kakhulukazi kwezomnotho. Asimbonike engumuntu othanda kakhulu noma ele record elihle ekusebenzeni namanye amazwe, akanalo lelo record. Uma ubuka iAmerica imali esichithile ezimpini lezi eziqhubekayo eUkraine, eIsrael neHamas, Ukraine neRussia iningi kakhulu, okuyukuthi emntwini onjengo Donald Trump uyabona ungathi kudlaliswe imali esikhundleni sokuthi ngabe kuphuculwa umnotho weAmerica. Uthembisile yena ngesikhathi sakhankasa ukuthi impi yaseUkraine uzoyiqeda nje ngosuku olulodwa engena embusweni, kodwa as sika kubone konke lokho akade khuluma ngakho ebonisa ukuthi lokho uza kwenza kanjani yileso sizathu esenza ukuthi sithi thina akacaci uma simthathele muva ukuthi eqinisweni zonke lezi zimpi eziqhubekayo emhlabeni uzozingenela kanjani aziqede kanjani.
Lowo ngumnumzana Zenzo Nkomo, ingcwethi ecubungula izombusazwe okhuluma ezimele, obexoxa icingweni leStudio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Luyalandela uhlelo lwabasakhulayo.
Siyalamukela kusigaba sabatsha. Igama lami nguTabo Kancube. Namhlanje sixoxa lomnumzana Jubilee Mzingaye Sibanda oyingcwethi yezobuchwepheshe be Artificial Intelligence njalo esebenza le Great Zimbabwe University Innovation Hub. Wage waba isifundi se Mandela Washington Fellowship.
Nxa sikhuluma ngeartificial intelligence sikhuluma ngokuthi imchina loba amakhompyutha ngisho njalo ayalungiswa enziwe ukuba acabange enze njengabantu, ayaba lenhlakanipho enjengomuntu, ayalungisa ukuthi abe lenhlakanipho enjengomuntu. Imitshina le iyenelisa ukufunda, iyenelisa ukuxazulula inkinga ezingabe zikhona, iyenelisa futhi ukuzwisisa nxa abantu bekhuluma, iyenelisa futhi lokwenza izinqumo. So imitshina le ngingayifananisa njengokuthi izimota lezana ezizitshayela zodwa zingela batshayeli. Isebenzisa i-artificial intelligence, inhlakanipho leyo yikho lapho esiyibona khona isebenza kakhulu. Lamanye nje eminye imizekeliso lapho esiyibona khona isebenza njengama-chatbot okokuthi nxa ungathi WhatsApp nxa ulenkinga usebenzise WhatsApp uthi uyangena online nxa uthi uyakhuluma le-bank behle bekuphendule automatically kungazange waphendula umuntu. Konke lokhu kusebenzisa inhlakanipho ethiwa i-artificial intelligence. So ngathi nje ngamafitshane, xa sikhuluma i-artificial intelligence ifundisa imitshina ukuthi ihlakaniphe yenze izinto ezandise ukwenziwa ngabantu izikhathi zonke.
I-artificial intelligence eZimbabwe singathi isiqalile na ukusebenza, njalo nxa ingisisebenza ngokugcweleyo ingaphathisa kangakanani ukwenza ukuthi umsebenzi ube lula kunhlangothi ezijiyeneyo eZimbabwe?
I-AI isikhona eZimbabwe, i-artificial intelligence sibili iyasebenza lapha eZimbabwe lanxa isakhula ngoba abanye abantu basafunda ngayo, abanye abakabi lolwazi nge-artificial intelligence. So amanye company ajiyeneyo labantu abehlukeneyo lokho besazama ukuyamukela, abanye abayemukeli i-artificial intelligence, but isikhona iyasebenza. Ngingathi eminye imizelekeliso ekhona yabantu abayisebenzisayo lapha abasebenzisa khona ngithi ngama-tools e-artificial intelligence, okunjenganxa besebenzisa into ezinjengabo-ChatGPT ukuthi umuntu uyabuza umtshini umbuzo ukuthi umbhalele loba i-homework loba yikuyini, uhle umbhalele umenzele konke. Lana ngenye ithool esetshenziswayo ku-artificial intelligence. Lalaba abenza ngokokulima, abalimi ikhona futhi artificial intelligence khonapha, ngoba uzananzelela ukuthi akhona ngathi amanye ama-programs ngithi ama-applications ayebelungisiwe ukuthi ayasebenzisa i-artificial intelligence ukuthi enelise ukubona kumbe ukubona nxa ukuthi izilimo sezile mkhuhlane, iyakwanisa futhi ukuthi inanzelele kumbe ukuthi ibone ukuthi hayi lesi sengisikhathi sokulima, lesi isikhathi sokuvuna. Iyenelisa futhi njalo lokuthi maybe ihlanganise izinto ezinjengabo isimo semkhathi konke lokho siyancedisa kuhlangothi lokulima ukuthi abantu bebone ukuthi izinto zihamba njani emasimini abo. Njalo futhi kukhona lokho ababizwa ngokuthi ngama-drones, amanye ama-drone lokho kuphaphayo lokho abanye basebenzisa abele AI ukuthi sebenze ukulonda nje ukuthi bebone nje ukuthi izilimo zabo lamasimu abo konke kuhamba kuhle, kakula zibungwana ezingabe zikhathaza ama-crops abo. Ngenza ukupha i-example yomzekeliso weyinye application ethiwa i-Router AI. I-Router AI yenziwa yi-company yasezimabhe khona la ethiwa yi-Rutsa AI layo isebenzisa i-artificial intelligence iyanceda kakhulu abalimi.
Ngusigaba sabatsha namhlanje besixoxa lomnumzana Jubilee Mzingaye Sibanda oyingcwethi yezobuchwepheshe be-artificial intelligence njalo esebenza le-Great Zimbabwe University Innovation Hub njalo wake waba yisifundi seMandela Washington Fellowship. Asihlanganini ngesikhathi esifanayo ngeviki ezayo. Olivalelisayo nguTabaka Ncube.
Ngesizwe eziphathelane lamasiko.
Sigcina amasiko
akwethu.
Owenze
usenziwe manje.
Sigcina amasiko.
Kuza amasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Lilami uMthembu Sithembayo uGibbs Dube. Namhla silenhlahla ngoba sikhona ngale ke insiza esabelweni seMatholeni South. Lo mama ongukansela umama uMatilda Dube. Nkosikazi Dube, siyawamukela kuhlelo ma.
Ngiyabonga baba Dube.
Yes, siyabonga kakhulu. Namhla mfisa ukuthi sike sikhulume ke ngamasiko. Siyakwazi ukuthi kudala kumbe lokho evuvamile singaze emakhaya khona ngapho ukuthi umama uyaguqela ubaba khonokho ke isiko lethu esilaziyo lesintwini. Kambe kusakhona yini Nkosikazi Dube khonokho?
Ngicela ukuthi umama wayezele esikhulu yami. Kesi amasiko lokhu sihlala kancane kancane. Sokuyamatafula la kudlela. Uyafaka itafuleni ebhesi kenjalo. Ubaba phezulu. Kala wangitshaya idele sibili phansi. Idele litshaye phansi umama ngibhisela ubaba kuvele kuyimthetho esintwini.
Ye, khathesi kwehlulani. Abasakho uyenelisa ukugoqa yini?
Ye, abanye bangabhiqa befaka khona ematafuleni lawo. Kodwa omunye efiki yayezala nikanje.
Kuyayangisa khona vele kuliyangisa kangakanani khonokho Nkosikazi Dube?
Njengathi thina singabantu abadala kuyaye kuyangisa zabo kuyayangisa futhi iyakhulu nxa kunabaye kwenzima. Ungabona ufika noma lukazana eguga uyabona ukuthi umntwana lushiye efikile. Ya, abantwana bakhathesi abaselandeni.
Akubatshele sibili ukuthi ukuguqa lokhu vele kwakusijoni.
Kwakusithinti endile lapha ekhaya umali kazana uyahlonipha. Uyabahlonipha abadala abakhona ekhaya. Njalo ikhanda umuntu ongumali kazana ungahambile ikhanda ngoba kuyabe kuhloniphiswa. Ukuhlala emsokweni lokwabazana uvele ayisiyenzile enhle. Nancane enye into engiyibonayo babaduke sesihlanganisa amasiko ethu nabantu abangasiko balapha esindebeleni kanti abantu abaempumalanga vele kamnandi kamanzi kithi uyazihambela njengekhanda egumeni umkhubo wabo kodwa lapha kithi esindebeleni ngabona sokumali kwazana uhamba ngekhanda ekhaya a leseyazingaashazele
ikhanda zingathi vele ikhanda wakufihlwane
vele isithu sakhona sisukela khona lemuva angiyange ngiba owawuvele kuthihle ekhanda kuyini ekuqakathekileni manje kade sibuye photha amakhanda baphothe baphothe atshengisele ukuthi uzabanayambona ukuthi asesihaba selandaba abantwana sesenza lokho ngikuthile amasiko lokho esicinga babadeli lokho esicinge sibaleke baleke siyabona umntwana kwesikhathi ithule egumeni intwana njengokufana egumikedesi phakathi kwabadala ntiyabo ukuthi asemasiko ethu lawo bekuba nxane bekaxoxa abantwana emakhithini abadala lihlizekale ukuthi isintu kasingivumhleke ukuthi abadala ngane begcwele ekhithini linali phandle inhlonipho iyayimphakamisa umntwana iyisakekeyilezi ukuthi bekawundeke umntwana okusaphilayo bazibamhawuzele abantu bathi heyi umntwana ami wayeyathatha kwezibane kulenzeko laphana ekhaya omuzi omunye vele awunambeko xa ukhangelela uyabona ukuthi halapha usemahlangeni kodwa-ke nxa uwumuntu omlayiweyo ungumuntu and bebona okuhlanga lokokuthi thina sasi sithi kungasiphuma sisiyakwenda mhlalele ngabogogo ekhithini bakumlaye ezikhayendeleze bekuceba lokho engenziwe ekuthi ngishisisizaleyo
Aye, lamhla simalapha ke kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu zonke silonkosikazi Matilda Dube ongukansela khona ngale ke ensiza sizaqhubekela phambili ngengxoxo yethu ngeviki ezayo olibalisayo ngumthembo Sithembayo uGibbs Dube
le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington.
Ikudibana kuhlelo vuselela umoya igama ngontungamili nkomo namhlanje silomfundisi usenisibanda.
Ngiyabingelela abalaleli namhlanje kusihlwa, ngiyabonga ukuba kuhlelo lolo.
Usiphatheleni namhlanje?
Namhlanje sizakhuluma ngodaba lomthandazo, sizabala kuMateyu chapter ka 6 iverse ka 5. Lalapho likhuleka ingabi njengabazenzisi ngoba bona bathanda ukukhuleka bemi emasinagogini asekuhlanganeni kwezindlela ukuze babonwe abantu bonke. Qinisile ngithi kuwe sebe wamkele umvuzo wawo. Lakho siyananzelela ukuba lolu daba lomthandazo uJesu wagcina isikhathi eside efundisa abafundisi bakhe. Vele khona ukuthandaza sikuhlangana lakho ekuqaliseni kukaGenesis ukuba uNkulunkulu kwakhe wayejayele ukuhamba engadeni yase-Eden ekhulumisana lo muntu. Njalo siyahlangana labo Abraham besakha ama-altar ekhulumisana layo uThixo uNkulunkulu uBaba. Siyananzelela ukuba indlela uNkulunkulu afuna ukudlelana lathi abantu ukuthi sibe le ndlela esikhulumisana laye ngayo. Leyo ndlela ke ngukho esikuthi ngumthandazo. Ngakho abantu abaningi bayafuna ukuthatha umthandazo bewenze ube ngenye into enzima, njengabafarisi babekuthatha kube ngumthwalo omkhulu kakhulu ebantwini, njalo bekwenze kube into yokuzibonakalisa ebantwini. Nxa bethandaza umthandazo wabo ngokuthi uziwe ngabanye abantu, kodwa ke bona bengananzelela ukuthi umthandazo uya kuNkulunkulu. Siyakhumbula lwana umfarisi owayesithi yena nxa ethandaza uJesu lekhuluma ngaye owayesithi mina njengalowo muntu oyisoni mina ngilungile. Ngakho uJesu lapho uyachazisa ukuthi nxa lapho usuthandaza kutshengisela ukuthi okokuqala vele yena ukhangelela ukuthi wena uthandaze. Ngakho kumele ube wazi ukuthi nxa ngithandaza ngenza njani. Njalo kwesibili uthi yena lingabi njengabazenzisi, kutsho ukuthi uthi yena kule ndlela yokuthandaza engayisiyo, kule ndlela yokuthandaza enjani eyiyo yona. Ngakho lapho wayebakhombela indlela efaneleyo okumele bayenze. Siyananzelela ukuthi wasesithi ngoba bona bathanda ukukhuluma ukukhuleka bemi emasinagogini asekuhlanganeni kwezindlela ukuze babone ngabantu. Ngiqinisile ngithi kini sebe wamukela umvuzo wabo. Kodwa wasesithi kibo linathandazane ensitha ukuze liziwe uBaba wenu osezulwini alizwe alinike umvuzo. Sokuthi ukuthi kule ndlela yokuthandaza ethola umvuzo ovela kuNkulunkulu, kube le ndlela yokuthandaza engatholiyo, engalalelwanga uNkulunkulu. Ngakho-ke lapho uJesu uyasiqondisa ukuthi ukuze wena umthandazo wakho ulunge waziwe uNkulunkulu, okokuqala uqondise kuye uNkulunkulu, okwesibili woba ensitha ungathandazi ukuthi uzwe ngabanye abantu. Thandaza kube phakathi kwakho lo Nkulunkulu, kuthi kumele kuvele enhliziyweni yakho. Okwesithathu, nxa wena uthandaza kuNkulunkulu melela ukuba awuphendule lowo mthandazo. Kulabanye abantu abathandaza vele bengalathemba lokuthi uNkulunkulu uzaphendula, baphonga uthandaza nje ukuthi amala ngedlulise umsebenzi. Kulabanye ababala imthandazo yabantu abanye abamuntu sowafa kudala lawulokhu balo mthandazo lwana, kanti uNkulunkulu ufuna into evele enhliziyweni yakho eyiyo into ekuhluphayo, uyayifunayo, ayifuna kuwe. ungabi ngumzenzi sodambala imthandazo emide ukuze yenzwe umuntu wonke. Hayi, uNkulunkulu uthena khulumisana lami ngento leyo ekuhluphayo ukuze ngiyiphendule. Ngakho kathe sisiqalisa lo mnyaka ngoJanuwari abaningi sifuna ukuthandaza. Siyazama ukuthi sithandaze. Nanku-ke indlela uJesu asikhombela yona. Thandaza ulokholo, umthandazo uyaphendulwa nguJesu.
Akuyiphethe mfundisi.
Asithandazeni. Sibongile baba ilizwi lakho elilamandla. Siyathandaza igama likaJesu kubo bonke abalaleleyo ukuba namhlanje kusihlwa babo zokuvula amehlo abo bethi nxa bevula imilomo bethandaza kuwe bekwanise benelise njalo uNkulunkulu phendule imithandazo yonke ngegama likaJesu siyathandaza. Amen.
Lolo bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi uSenispanda. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungamile Nkomo.
Wezemidlalo. Namhlanje silengxoxo nomdlali wenguqu owayelodumo olukhulu ebamba entubeni kuqembu leHighlanders lelesizwe elama Warriors uPeter Nkomo. Asizweni exoxalo Ezra Jesus Manda weStudio 7.
Iningi limazi ngegama elithi Captain Oxo ngenxa yendlela ayekhwaza ngayo enika idlabuzane kwabanye bakhe nxa bedlala kuBhoso. Yena kawazalelwa koBulawayo.
Ngazalelwa empilo hospital. Ngakhulela emzilikazi, emzilikazi isabhabhu. Adlala ukudlala ibhola kuHighlanders Juniors. Isikhathi eside. Ngase ngiphonyotha to the first team. Lapho ngiphonyotha first engadlala khona. Engadlala labo uDouglas Mloyi, uMadinda, uWillard Rambu. Ngiqamba nje abalutshwane.
Empilweni yakhe uPeter Nkomo akadlalela ngamaqembu amanene. Umntwana weBhoso nje
akula enye iteam engayidlalelayo ngaphandle kweHighlanders. Sidlala ngokuHighlanders sawina inkezo eziningi kakhulu ngesikhathi sethu oZifa Cup, Rothman Shield, BAT Rosebery, Chibuku, ukuqamba nje ezimbalwa. Igame ingeke ngayikhohlwa igoma hiya esadlala layo eBaberfield Stadium. Igame engathoze ngiyikhohlwe. Sidla funothi kugcwele kakhulu eBaberfield.
Abadlali bakulezi nsuku kubikwa umdlalo wenguqu uyabehlula. Iningi labo lithatha izidakamizwa lokunatha utshwala okucikiza imizimba yabo. Bacine besehluleka ukudlala inguqu sebephelile. Okusolo umlayezo kubo bonke abadlali.
Imeseji engayitshela kubadlali bakalezi nsuku yikuba babe le focus and ukuzinikela kugame yebhora. Lokunye futhi ungani kube kugathaza nje abafana bona laba ukunatha beyekele ukunatha. Thina sasinganathi utshwala, sasidlala igame ukuthi abantu babekholisa sidlala ibhola. Lasetraining yethu wawuthola kugcwele kakhulu abantu bezobukela ngenxa yokuthi sasidlala ibhola elaliba abalithanda.
Uthe esethethe umhlalaphansi uOxo uke wasebenza eqeqesha kuBhoso iPlatinum lamanye amaqembu amancane. Pho kwamanje wenzani empilweni Nkomo?
Kathesi ngidinga umsebenzi, ngisanda kusuka kukhotsha ama-goalkeepers ku-Adach FC ekwi-Division 1 last year.
Captain Oxo uthi uzahlala ezama ngazo zonke indlela ukuthuthukisa ezenguqu eZimbabwe. Ngimele Studio 7 koBulawayo, igama lami ngezwa Jesus Banda.
Mwajaka kisazama chelete
Sizigqibe ezalamhlanje ngodaba lokuzilibazisa sihamba lomculi we-house uDJ Sintu Savantu ephethe idlalade lakhe elitsha elesihloko esithi siyabuya eGoli. Le nsizwa idabuka esigabeni semphafeni eCholocho kodwa icula ikwele South Africa.
Ngibingelele kuzona zonke indawo bakwethu lapho likhona uDJ Sintu Sabantu ile nsizwa ecula ihouse ikwele eGoli endaweni yase Diepsloot okwamanje bakwethu bengizokwethula umsebenzi omusha kaDJ Sintu Sabantu isihloko sealbum sithi ziyabuya eGoli mawungenamali kunzima bakwethu mawungasebenzi nani liyaze eGoli uphendule ube yisport ohle kahle uma ungasebenzi.
Ngathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
UDJ Sintu lingamthola unamba yakhe lena ethi 0791390738. Uyatholakala uDJ Sintu kuWhatsApp nakuma calls. Ngiyanicela ke bakwethu nyanxusa zonke indawo ngoba ngilapha emsakazweni nje ku Studio 7 ngibonge kakhulu bakwethu. So ngiyacela ukuthi ingoma kumele ifinyelele iziyofika nako ogogo badlalele bakwethu ingoma ogogo nabemakhaya bejabule.
Abalandeli ubatshiyela waphi amazwi?
Bengicela nje isupport kunina bakwethu lihambe bafowethu. Ngiyacela ukuthi niyo kuzwa umsebenzi kaDJ Sintu Sabantu niyoyizwela nje ukudla kwendlebe lapha kuma YouTube uvela ubhale nje uthi DJ Sintu Sabantu sivele ziyavela ingoma bakwethu. Siyanicela TikTok, Facebook ni comment ni subscribe.
Ngisazama chelete ngizobuya mhajaka ngisazama machankura Tolele my dad Tolele mtakwethu Sasama imani So uya kuSemba Antepisha, antepisha, metalai
Lo umculo we house oka DJ Sintu Savantu epete idlalade elitsha lesihloko esithi ziyabuya eGoli. UDJ Sintu phela udabuka esigabeni semphafeni cholocho kodwa ecula ekwele South Africa. Walivalelisayo himi usithandekile Mhlanga ngisithi asidibane ninjalo kusasa.